imbangela ekuqala ukuthi thina siyohlukaniswa ngama-politicians. Thina ngokwethu ababili benkululeko sivele singabantu abamanyeneyo, kanti-ke sekule abantu ababuya besingenela ngaphakathi kwethu sebesisebenzisa banika abanye izimali, sisetshenzisa imali. So yikho ozobafika ukuthi singawelelani thina ababili benkululeko. But lokho kwenzakalayo ngomgqibelo saka-12 ukuthi kuyenze yileyo i-Congress esingayirecognisiyo yokuthi thina amalanga before i-Congress yabo bevele sesihambise indaba zethu kumthathandaba. Ujudge wabenika i-order wathi akula Congress eyenziwayo, lina hlalani phansi lingama-factions amathathu, lihlale phansi li-reason ukuthi kahle kahle ukuthi siwe phambili sivumelanani. Ngoba okuqakathekileyo i-constituency yabalondi benkululeko na lina lingabe lithanda izikhundla, but yenzani ukuthi kushuthi sebuzile owabalondi benkululeko. So thina vele sesiyizile lesodo sesithi hhayi silama-proposal ethu ukuthi hhayi siyavuma ukuthi akwenze i-Congress iyamelela bonke abalondi benkululeko. And laba ngokuza kwami ngizwe kuthiwa ngabantu abakwi-league ye-ZANU PF bonke la nalo okhethwe kathesi ukuye ngu-chairman we-league ye-ZANU PF koBulawayo. So kukhanya within the league yikho abathathanayo bona bathi asihambe siyenze i-elective congress nakumchanko nakwemahiya. So angazi ukuthi kahle kahle ngoba kengiwekho mina nsane ngiwe khona sibizanga sincishwanga khona ngayo. Thina sesingelele ukuthi i-determination ezaphuma ujudge mhlaka-21 yiyo sizayilandela.
Ye, nxa kusenzakala konke lokhu ubona zani kuya ngaphi? Akusoze kugcina kudilika i-War Veterans Association le?
Ukudilika nokungadiliki singabantu ba. Uyabona i-association yibizo. Imibizo singavuka singeyinye i-association. Kumbe vele singabiyo na-association singabantu. Ngoba ubunini bethu abaleli benkululeko akusoze yakugeza ngehepa. Siyabe silobi silawo singabaleli benkululeko. And most importantly yikuthi sibambene nama-challenges esilawo kathesi iwefe yama-war veterans. Sizakhulumisana, sizatholana samwe. Ibizo elokuthi i-Zimbabwe National Liberation War Veterans Association akusiyo into esingathi abantu singayosile kukusebenza ndawonye ngoba libizo.